sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lami ngibonge uJonga Kandemiri obesethulela indaba ngolimilo sishona. Lingalichona njani izulukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-11 kuNhlangula 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Okuzobenza ukuthi batshintshe indlela abadlelana layo ngeZimbabwe ukuthi iZimbabwe nangokwayo yekele ukudlangudlwangu, yekele ukukhahlameza abantu baseZimbabwe, abantu makhaza.
Sokulommeli omutsha welemelika eZimbabwe ngesikhathi elemelika lilandula okwethulwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa othi elemelika kalisanakekeli ilizwe lakhe.
Noma kuyikuthi bebengaboni ngaso linye kuyo yonke into kodwa bebesenelisa ukuthi basebenze bebonke, cabanga ukuthi ilahlekelwe iMalawi, silahlekelwe lathi siyisadiki nje lomhlaba wonke.
Uhulumende wakwele Malawi uthi usedlulile kulumhlaba umsekeli kamongameli welizwe obhubhe engozini yendizamtshina. Iqembu leZimbabwe elama-Warriors lingqikilana lele Bafana Bafana emdlalweni we-World Cup qualifiers kwele South Africa sikhuluma nje. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umeli welemelika omutsha eZimbabwe unkosikazi Pamela Tremont ukhangelelwe ukuqala umsebenzi eHarare kunsukwana ezilandelayo ngemva kokufungiswa kwakhe iziphathamandla zogatsha lwe-State Department eWashington DC izolo. Uhulumende welemelika wesele minyaka emithathu engelameli opheleleyo eZimbabwe ngenxa yokuphuza kwamalunga edalele Congress ukwamukela ukukhetha kuka Tremont ngumongameli Joe Biden. U-ambassador Tremont uqala umsebenzi ngesikhathi budlelwano phakathi kwelemelika leZimbabwe buqhubeka bungahambi kuhle. U-Biden wethese umongameli Emmerson Mnangagwa labanye bakhe izijeziso zenotho ezintsha kunyanga esanda kwedlula ngoba isithi baqhubeka besephula amalungelo oluntu njalo bentshontsha inotho yelizwe. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lohlaziya ezombusazwe njalo eyingcwethi kwezokwethulwa kwembiko omnumzana Mthulisi Mathuthu wambuza ukuthi ubona ukuya kukambasada Tremont eZimbabwe kuletha inguquko yini kubudlelwano beZimbabwe leMelika.
Singathi ekuqaleni eqinisweni singeke sazi ukuthi kuzotshintsha yini ubudlelwano phakathi kwamazwe omabili, kodwa esingathi siyakwazi ukungceke okubonakala ungathi kwaziwa nje umuntu wonke jikelele ikuthi iMelika uthi yona ize itshintshe eZimbabwe kuya ngokuthi iZimbabwe yena ngokwayo iqhuba kanjani inhlelo zayo. AmaMelika ahlala besitsho kusukela emvandle ngesikhathi kuqala ngathi i-century lentsha ngo-2000, 2001, 2002 babehleli betshilo ukuthi bona okuzobenza ukuthi batshintshe indlela abadlelana layo ngeZimbabwe ukuthi iZimbabwe nangokwayo yekele ukudlangudlwangu, yekele ukukhahlameza abantu baseZimbabwe, abantu makhaza. Eziningi nje izinto abazivalisayo ezihambelana nalokho esingathi ngama-human rights. Ngakho kodwa okunye esingakutsho ukuthi ama-ambasada wamameli bamazwe mabethunyelwa, bathunyelwa belalokho esithi assignment, belohlelo abalutsheliweyo kusukela khona le mva ngabo-president babo ukuthi bayokwenzani elizweni abathunyelekile. Ngakho ke kulakho nje ukuthi singathi sizabona nje ngokuya kwesikhatshana ukuthi lo umele omutsha yena umsebenzi wakhe ngowani. Yikho kuzasikhombisa kahle ukuthi sibone ukuthi iZimbabwe leMelika zime ngaphi kwezokudlelwana.
IMelika iphakathi kokulungiselela ukhetho oluzakwenziwa ekupheleni komnyaka. Asithi kunqobe umnumzana Donald Trump, singabona kusiba lenguquko yini kundlela iMelika edlelana ngayo leZimbabwe.
UTrump uthe ephethe intamba ngumongameli weAmerica asizange sabona kahle ukuthi yena iZimbabwe uyifake ngapi ngathi enhlelweni zakhe lasemcabangweni yakhe. Ngakho ke singathi into lana singayibeka eceleni sithi hayi sizabona ukuthi uzokwenzani uTrump ngalesi sikhathi. Kodwa esikwazi ukuthi akazange aphumele egcekeni kahle kahle ukuthi iZimbabwe uyibeke kuphi lokuthi umuntu ophetheyo ngaleso sikhathi wayephethe ngaleso sikhathi bembona kanjani. So umone ngani umehluko sizawubona ke emveni kuba ummeli lo esekhona lokuthi lo meli uzoqhubeka kanjani uma uTrump esengenile noma uBiden esesukile. Ngakho ke okaBiden nako singathi sizawubona kahle ukuthi yena ma anganqoba abuyele esihlalweni ukuthi iZimbabwe uyizoyiphatha kanjani nokuthi uzobe ibeke kuphenhlelweni zakhe. Sizokubona ngezenzo zika meli omutsha lo obekiweyo ofike manje. So izinto lezi zizovela ngokuya kwesikhathi. Kodwa esingaba kwazi singakutsho kathesi ukuthi iMelika yona ngokwayo inhlelo zayo azizange zaguquka eZimbabwe kusukela ngo-2001-2002. Zihleli nje zifana ukuthi bona bama ngesinqumo sabo sokuthi iZimbabwe, uhulumeni weZimbabwe kumele aguquke indlela aziphatha ngayo, indlela aphatha ngayo abantu makhaza baseZimbabwe. Yikho ke esingathi siyakwazi okwamanje.
Umnumzana Mthulisi Mathuthu uhlaziya izombusazwe njalo uyingcwethi kwezokwethulwa kwembiko. Ubexoxa egcingweni lo Ntungameli Nkomo weStudio 7. Kolunye udaba olufanayo, uhulumende weMelika uthi kababalekeli eZimbabwe njengalokhu okukhulunywe ngumongameli Emmerson Mnangagwa otshele umkhokheli wakwele Russia umnumzana Vladimir Putin ukuthi ilizwe leli likhusela eZambia leMalawi lingananzi eZimbabwe. Abakubandla lezanu PF bathi eMelika lenza lokhu okukhulunywe ngumnangagwa. Okunenga sikuzweni kuAnastasia Ndlovu ekwabulawayo.
Obephethe isigodlo seMelika eZimbabwe okwesikhatshana unkosikazi Ellen French uthi ilizwe lakhe kalivumelani lokwethulwe ngumnangagwa esithi okwamanje bazama ngamandla wonke ukunceda abantu abahlaselwe indlala. Njalo eminyakeni edluleyo basebenzise amabhiliyoni amahlanu amadola eMelika i-US 5 billion yokuvuselela ezempilakahle lezinye inhlelo kweZimbabwe. Uthi kuningi eMelika elikwenzela abantu bakwele Zimbabwe.
The United States has been and will continue to be a reliable partner with the people of Zimbabwe. Our more than $5 billion in health, humanitarian and development assistance.
I-USA izaqhubeka isebenza lelizwe leZimbabwe. Sesibe eZimbabwe imali edlula 5 billion, asisoze sivalekele eZimbabwe. Okwamanje siphathisa kwezokudla lempila kahle, sizaqhubeka njalo sisiza abantu beZimbabwe abayi 16 million.
Umnumzana Effort Ncube olwela ilungelo loluntu njalo ehlaziya ezombusazwe ekunhlanganiso yeNational Consumer Rights Association uthi ukhulumele eceleni umnangagwa ngesikhathi exoxa loPutin kwele Russia ngesikhathi emelele ukungena emhlanganweni wezamabhizimusi oweSt Petersburg Investment Summit.
Bekungadingakali ukuthi uPresident akhulume amazwi anje ikakhulu ebandla emphakathini. Izinto nxa ngabe lensolo ngamanye amazwe ngokuziphatha kwabanye baholi noma ngabaliphilizwe ngaba komakhelwane kumbe phesheya khathana lati izinto ezikhulunywa eNsitha.
Umnumzana Sweden Chirotsa oyebandla leCitizens Coalition for Change uthi umnangagwa lokhe ezondele iqula lokhetho eleSouthern Africa Development Community elalikhokhelwa ngumnumzana Nevas Mumba weZambia elathi kaluqhutshwanga ngemfanelo ukhetho olukhulu olwenziwa nyakenye eZimbabwe.
Mo eyomuntu othanda ukudlwa labanye ungadlalisani kuhle labanye. Isisusa sendaba ikuthi kwaba labantu abeZambia ababekhona kuSadak Electoral Elections Committee abayibo ababeyikhokhela njalo labo bantu bakhokhela ikomiti eyafaka isinqumo esokuthi ukhetho lika 2023 lwalungekho free and fair.
Obona ngokwethulwa kwemibiko kubandla lezanu PF, umnumzana Farai Marapira uthi bakhala ngezijeziso zenotho ezetheswa uMnangagwa labanye bakhe okuthiwa bephula ilungelo likaZulu njalo benza ubukhohlakalo obumangalisayo.
Well, as ZANU-PF, America cannot talk of any assistance as long as it has got our leadership under sanction.
Elemendika alethule izijeziso zomnotho elizethese umongameli weZimbabwe nabanye abalitshumi njengelizwe lathi siyafuna ukuzimela hatshi ukuphila ngokuphiwa.
UMnangagwa watshela uPutin ukuthi elemelika linika eleZimbabwe lelemalawi uncedo kwezomvikela ukwenzela ukukhawulisa eleZimbabwe elingadlelani lalo kahle. Wathi kungcono uPutin ancede eleZimbabwe ngendlela zonke ngoba elemelika lifuna ukuxega amazwela. Umnumzana Cornelius Mwethwa obona ngezokukhutshwa kwemibiko kweleZambia uthi udaba lwenkulumo kaMnangagwa ekweleRussia sebeqalile ukuyiphatha njalo bazalandela indlela zokubuswa kwamazwe ukuqondisisa inkulumo engabaphathiyo njengelizwe. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Obona ngokwethulwa kwemibiko kuhulumende, labanye abalandeli bebandla leZANU PF sebeveze inzondo enkulu ngokwenziwa ngumnumzana Wicknell Chivayo owethule umbiko kuvideo ebhoda emphakathini esithi uyibambe xhaka uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Umnumzana Nick Mangwana labasekela ibandla leZANU PF abasenkundleni yokuxhumana AX bethu lembiko eveza ukuba uChivayo usedlala kubi, ngakho ke sekumele eyekele ukweyisa uhulumende ngokutshela uZulu ukuba uMnangagwa usesikhwameni sakhe. UChivayo usebonakele kaninginengi ehamba loMnangagwa njalo wake wahanjiswa nguMnangagwa ukuyakhulumisana lomkhokheli wakwele Kenya umnumzana William Ruto. Kasenelisanga ukukhuluma loChivayo ngodaba lolu ngoba ubengaphendula umakhale khukhwini wakhe. Abanye bathi uChivayo uqhuba amabhizimusi okukhohlakala akuphikayo yena. Umongameli Lazarus Chakwera wakwele Malawi ubika ukuba usedlule emhlabeni umsekeli wakhe umnumzana Saulos Chilima obhubhe engozini yendizamtshina kulelo lizwe izolo. UChakwera utshele abezindaba beReuters ukuba uChilima ubhubhe labanye abayisificamunwemunye engozini le eyenzakale ezintabeni esabelweni seMzuzu. Ocubungula izimbusazo ezimele umnumzana Nhlanhla Moses Ncube ongunhlanganiso ye-Freedom Alliance uthi ilizwe leMalawi lilahlekelwe yindoda emadodeni.
Khulu babudube ukubhubha kwakhe ngoba kukhanya bebengamadoda bebambisene loChakwera besebenza ukuthi Malawi ilunge. Noma kuyikuthi bebengaboni ngasolinye kuyo yonke into kodwa bebesenelisa ukuthi basebenze bebonke. Cabanga ukuthi ilahlekelwe iMalawi, silahlekelwe lathi siyisadiki nje lomhlaba wonke ngoba abakhokheli abatsha laba abalengqondo ezibukhali njengaye ngabantu esibadingayo.
Siyabona ukuthi eleZimbabwe-ke kambe lingabe lilahlekelwe kangaka yikubhubha kukandoda ngokubona kwakho sibini?
Ngokubona kwami eleZimbabwe kulahlekelwa uZulu weZimbabwe ofisa ukuthi iZimbabwe ingenziwa isebenze abakhokheli njengalokho besibona kusenzakala kwabeMalawi. Kodwa kulaba abasezikhundleni abehlulekayo ukuthi basebenzisane labanye abakithi abeZimbabwe ngibona ngathi angeke bakuzwe ukulahlekelwa. Kodwa uma abantu abahlahlekelwayo nguZulu, uZulu ozathatha izifundo, obethatha izifundo ebantwini abanjengaboChilima bona laba belaboChakwera khona pa.
Yes, yabona ukuthi ubaba lo bethazelela kakhulu uhulumende okhululekileyo ukuthi kambe sokuya kwenzakalani kwele umpelo Malawi njengoba esetshonile nje.
Kuzayilimaza kakhulu iMalawi khonapho kuhulumende yabekhululekile. Njengoba kwenzakale ingozi kunje vele kwesinye isikhathi umthakathi uyakhonjelwa la ngeminwe. Kuyikulahlekelwa kakhulu kuMalawi. Kungaba kulezo ezomnotho la khona lapho okombuso okhululekileyo ngoba yikho abekulwela undoda yena lo. So kuyikulahlekelwa okukhulu kakhulu lakithi kusadigrichi.
Lo ke ngumnumzana Nhlanhla Moses Ncube unobhala jikelele wenhlanganiso ye Freedom Alliance ubeqoqa lo Gibbs Dube o Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Kwezemelika oncintisa kukhetho lokudinga umongameli welizwe umnumzana Donald Trump usephendukile ekukhankaseni kulandela ukutholakala elecala lokuqamba amanga kumabhizimusi akhe. Emhlanganweni yamarali enyakatho yakwelemelika uTrump uqakathekise udaba lezokungena lokuphuma elizweni lokwethula izijeziso zenotho kumazwe ikakhulu eleChina engayekela ukuvimba izizalwane zawo ukuza kwelemelika. Intatheli zindaba ye-VOA uScott Stearns uqoqe lolu daba olulandiswa yimi uChris Gande. UDonald Trump uphenduke emkhankasweni ngeviki edluleyo esigabeni se-Arizona esithi umongameli Joe Biden usehlulwe ukulungisa udaba lomngcele weMexico.
It's all unsustainable, but the Biden invasion is no accident. It's a deliberate demolition of our sovereignty and of our borders.
Konke akucacanga. Ukwehluleka kukaBiden kwenzakala ngabomu. Yikudiliza imingcele yethu lobuzwe bethu. Kahle kahle kukhona okuzamele chasise ukuthi kungani befuna kwenzakale kanje. Ngibona njengathi yikudinga amavoti nje kuphela.
Akula bufakazi bokuthi abukuza bavota ngobunengi kukhetho lwelemelika. UTrump wabuzwa ukuthi uzamisa njani ukungena elizweni ngokungekho emthethweni kwabokuza. Wathi uzathatha amanyathelo ohulumende abakhuthaza lokhu.
If China or some other country is behaving badly, we have things called tariffs that are so severe.
Nxa ele China liziphatha kabi, silalokho okuthiwa ngama tariff okusebenza kakubi.
Uhulumende kaBiden kuyona le inyanga uvimbe izicelo zokuphephela emngceleni weMexico lapho okubotshwa khona abantu abazinkulungwane ezimbili lamakhulu angamajumi amahlanu 2500 ngelanga bezama ukungena elizweni ngokungekho emthethweni. UBiden uthi imigomo yomngcele akumelanga ize lamazwi aphehla inzondo njengalawo asetshenziswa nguTrump.
While we fight for comprehensive immigration reform, he calls immigrants rapists and murderers. He says they are not people. They are not people.
Ngesikhathi sidinga imithetho ebalulekileyo yemingcele, yena uthi abokuza bayizidlova ezingababulali. Uthi kasibo bantu, uthi njalo abokuza bangcolisa igazi labantu bethu.
UBiden uthi amazwi alukhuni kaTrump awuhambelani lensika yobuntu belemelika.
You represent how we are as a nation of immigrants, nation of dreamers.
Lisibonelo sesizwe sethu esakhiwa ngabokuza. Ilizwe labalephupho lokuphumelela. Ilizwe lenkululeko yilo elemelika esilidingayo.
Imihlangano yamarali yeviki edluleyo ngeyakuqala kulandela ukutholakala kukaTrump elecala lokuqamba amanga kumabhizimusi akhe ngokufumbathisa akwenza phambilini kokhetho lomnyaka ka-2016. Utshele umhlangano esigabeni seNevada ukuthi ukuthoniswa kwakhe ibusetshenziswa kwezemithetho nguBiden owehluleka ukulungisa udaba lwemingcele.
This is the worst border in the history of the world. There's never been, no third world country has a border like that. And no third world, I tell you what.
Umngcele wethu yiwo omubi kakhulu kumbali yomhlaba. Akula ngitsho lelizwe elisathuthukayo elilomngcele onje. Akula njalo ilizwe limpofu elisebenzisa umthetho ukuhlukuluza oncintisa kokhetho njengelizwe lethu.
Ucwaningo lwenhlanganiso ye-Associated Press ngombimbitho luveze ukuba kulokuguquka kwemibono ngodaba lwabokuza kulabafika phose isilinganiso sokukodwa phakathi kokuthathu, one-third, abathi abokuza badala amacala. Lokhu ikukhuphuka kwesilinganiso sokulichumi lasithoba munomunye ekhulwini, 19%, kulomnyaka ka-2017. Lolu daba lulotshwe intatheli zindaba ye-VOA uScott Stearns, lwalwethulelwa yimi uChris Gande we-VOA Studio 7. Inhlanganiso ye-The Center for Sexual Health, HIV and AIDS Research ithi baningi abasakhulayo asebephila ngokuthengisa imizimba ngenxa yesimo esibi somnotho esibangela ukuthi bengatholi imisebenzi engabaphilisa. Iningi liyakucothoza lokhu, ikakhulu abezokholo lwesiKristu abathi lokhu kuphambana lemilayo yeBhayibheli. UTobias Mudzingwa usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Abatsha abathengisa imizimba bathi bayafisa labo ukuthi bethole imisebenzi engcono, kodwa umumo womnotho mubi okokuthi akula okunye abangakwenza ukuze beziphilise. Abanye abenza lokhu bathi bathola amakhulu amadola eMelika angafika kwamathathu, US$300 ngenyanga. Abanye bathi abakuthakazeleli abakwenzayo besithi isomiso esiselizweni yiso esibenza bacabanga ukungena kubhizimusi lokuthengisa ucansi. Omunye walabo abenza lokhu ngocele ukuba simbethe ngegama elithi Ntombi Mlambo.
Angithande ngikwenzayo, kodwa kangile enye indlela yokuthi nzuze ukudla kwami lokomntanami. Ngathiwa yindoda ngo-2020 izinto zangomela, ngaswela lokuyimali yokuthi ngiqale kuyibhizinisi. Yikho kwenza ukuthi mfike lapha engikhona.
Omunye njalo osakhulayo othengisa umzimba ocele ukuba sithi nguThabiso Nyoni uthi kawulula lumsebenzi.
Abantu babona engathi yikuzenzisa kumbe yibuvila ukuthengisa ucansi. Akula muntu ongafuna ukwelatshwa imikhuhlane elokwenza ngocansi sikhathi ngesikhathi. Mina ngake ngazama okokuthengisa impahla lokunye kodwa kwayala.
Baningi abasola okwenziwa nguntombi loThabiso labanye babo. Unkosikazi Virginia Magigwana ohlala eMpophoma kobulawayo uthi abenza lokhu ngabantu abangamavila.
Ubuvila osobuyenza abantu benze khonokho, babona ngani kulula nje, uyasitholela imali nje kalula. Kukanti umuntu uyakwanisa ukuthi usebenzele, siyawathi imisebenzi ayikho, kodwa uyakwanisa uhamba uyesebenza ezindlini, uyakwanisa ukuwoda uyethengisa. Xa ungala mali yokuwoda uyakwanisa ukuboleka imali, amboni ukuthi ukuthengisa umzimba yinto enhle.
Lokhu kusekelwa ngumfundisi Useni Sibanda osebenza kunhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance othi abasakhulayo laba bephula le mithetho kaNkulunkulu.
Maningi abantu abaphakathi kwenkinga kwezomnotho elizweni lethu leZimbabwe, kodwa bayadinga indlela ezingasoze zidilize imizi yabanye abantu njalo begcine bona besiba lemikhuhlane. Kutsho ukuthi ukuthengisa umzimba ngibona kuyinto okungamelanga yenziwe ngabantu. Akulunganga lokho, njalo akumelanga ukuthi kukhuthazwe. Kumele umuntu ayedinga umsebenzi, adinge ezinye indlela zokusebenza ngezandla zakhe ezingamnika imali.
Umphathi ntambo wohlangothi lukahulumende olubona ngezabatsha, uMnumzana Thino Machakaire, uthi abasakhulayo abafisa ukuvula amabhizimusi kumele bekhulumisane labasebenza ehofisini yakhe ukuze bephile ngcono kulokuthi bethengise ucansi. Ocubungula indaba zabasakhulayo laye ongosakhulayo njalo engumqondisi wenhlanganiso ye-Gateway to Elation uRobert Malunda uthi uma kuhlolisiswa indaba yokuthengisa imizimba kumele abantu bengachothozi kuphela.
Kulesikhathi soke uthi umuntu owesifazane uyabebona ukuthi akuselanto engamphilisa, ngakho-ke umuntu ugcina esebona kungcono ukuthi azithengise yena, athengise lokho lakho. Ngokwesinye isikhathi ibhizimusi elokuthenga uthengisa aliso lomuntu wonke. Ye, uningi kwakhona mhlawumbe singabala lokuphelelwa sibili.
Uhulumende uthi kule mali ebhanga le-Empower Bank eyokuvula amabhizimusi okumele isetshenziswe ngabatsha, kodwa abasakhulayo bathi limali kayitholakali lula, ikakhulu nxa ungayisuye webandla elibusayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mutsingwa.
Okwamanje sengilitshiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona nge-WhatsApp.
Uma nje ubhizi ukhala ngama-sanction, ama-sanction, kanti igama elithi ma-sanction bayalazi ukuthi litshoni. Omnyangagosho wabantu abangakhuluma ngama-sanction. Ama-sanction akhitshiwe, kodwa umnotho still lokufadala losiya phansi. Akhitshiwe ama-sanction, asefakele yena. Ama-sanction akhitshiwe. Lizwe sele ama-sanction leliya. Ba-sanctione yena ngokubulala kwakhe abantu. Ba-sanctione yena umnyangagwa mathupha ngendlela abulala ngakhona abantu, nangendlela aphethe ngakhona umkhonomi lo ongatshintshiyo, ohlala utshona usiya phansi. Ama-sanction akhitshiwe ke lizwe. Asefakele bona abantu bezanu-PF laba abagangayo la, ubulala abantu. Ngokusela lobo ababenza
Studio 7. Studio 7 njani?
Masifaka ama audio lapha, sifaka ngenhliziyo ezibuhlungu. Besicela nje ukungavinjwa ngelinye ilanga, masithumele umuntu imessage ihambe njalo ngoba simesaka. Okukhona nje ukuthi lapha umnankagwa sicela ekele kusidelela ngithi ngoba esembusweni ephethe izibhamu zonke sasitamandebela ngeke amenze lutho, kodwa one day indiza izamlahla phansi ngoba ebhekile nje abangani bakhe bebebhizi besiwa lamalanga. Ayekele kusidelela, sitshele ukuthi umzilikazi waye cela nje ngelinye ilanga mangakwenzeka iye kuye ngqo. Siyabonga.
Salibonani Studio 7. Siyabonga ukukhuluma lani ngothando olungako. Siyabonga elisitshela khona nsuku zonke silalele inews. Sizilalele sizwa konke ezomhlaba. Hayi, thina siyathabuka seZimbabwe kuphela, kodwa osihluphayo indlala. Nabantu abethu abasebenzi, sebezwi nabantu abethu ngokufela emgodi. Siyacela bakithi uthando olungaka elisipha sona nsuku zonke, sitshela ngamazwi asiduduzayo alo thando kangaka. Shua, siyathaba. Mina yimi iYunis Moyo engilokuthando olungaka ukuthi ngikhulume lo Studio 7 namhlanje. Ngibingelela wonke umuntu oyendaba ezinhle ezisitshela ngazo.
Sanibonani bahlakazi nabalaleli bakaRadio 7 nangesimanga sokuthi ngesikhathi se-corona igovernment yaseZimbabwe yayisenze ngani yenza inakekela kakhulu kabantu bavikela bengabulawa corona, ngoba besazi bona abakugovernment ukuthi i-corona labo iyabathinta. Nansi manje ezikukhorona, imuntu ye-corona zayesibone ngijobani wafayo and azayesimbona obulawa laziyo. Nansi mlala ebulala abantu abadlula 80 million, ingane ezinye zisahambe esikolo. Uthule tu, akula le mzamo lokuthi sike sizwe enyuzini zokukhulunywa ngayo indlala ngendlela okwakhulunywa ngayo i-corona. Hhayi, asakuza lokho, ngoba bona bakusefisayo, bona balokudla bale mali abazintshontsha ayo abangani babo, izihlobo zabo, amafamily zabo vele bazivela nje butephi. Nasiyasokola indlala sesiqalile, miningi imizela abantwana abangasayi besikolo osokulalwa kungahliwayo. Kuthulwe tu ngathi ilizwe nje lirana fine, lirana kuhle. Ukhulumile wadeclare wathi national, okufanele ukuthi sizwe ngenews ezikhuluma ngokuthi siphuma kanjani kulolu kube lwendlala everyday.
Lawo ke abengamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Luyalandela khona manje uhlelo lwe-Live Talk. Lamhlanje ke sixoxa ngodaba lwenguqu ele inguqu yenkezo ye-World Cup qualifiers yona enziwa phakathi kweqembu leZimbabwe elama-Warriors elingqikilana leBafana Bafana ele-South Africa. Sikhuluma nje umdlalo lo i-South Africa isinqobe iZimbabwe nge-3-1. Isikhathi ke asavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Sokulomeli weMelika eZimbabwe omutsha ngesikhathi amazwe la edlelana nzima. Uhulumende wakwele Malawi uthi usedlulile kulumhlaba umsekeli kamongameli obhubhe engozini endizamtshina izolo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwanamhlanje. Igama lami nguChris Gande. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.